Siyabonga Sandra Londimia ke. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhla ka 20 ngonkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande
lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje
ababalisi abangenzanga kuhle ezifundweni zabo sebebanjwa ngamandla ukuthi bayefunda njalo silengxoxo lencwethi kwezemfundo
amanye amazwe amatitsha eprimary kugrade 1 balama degrees education, master's in education. Labe secondary, bangathi ba-specialize.
Ukuqonga kwentengo yegazi eliphiwa izigulane kukhathaza idale lephalamende elibona ngezempilakahle. Silengxoxo lesiphathamandla seziphaleni zegazi.
Indlela elisiza ngayo izincediso zakhona, imigodlela ifakelwa kilo, indleko zokugcina nokulondoloza, izisebenzi zakhona, ogcina ongena labanye babo abalingani bami ngenkokheli zenhlanganiso.
Ukugugudeka komnotho welizwe kuthiya amabhizimusi emaphandleni ekusimo esiyibi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo weStudio 7.
Ababalisi bathi be amukele ngembono echiyeneyo inyathelo likahulumende elokuthi ababalisi bezikolo zemfundo yeprimary lesecondary abangaphumelelanga ezifundweni izemaths, iscience leEnglish babhale kutsha imihloliso yalezi zifundo ngendlela yokuthuthukisa isisindo semfundo yelizwe. Uhulumende uthi sethole imali kunhlanganiso ezizimeleyo eyokuqhuba lolu hlelo njalo usethumele ugwalo lwesecular kubaphathi besikolo ukuthi beqoqe uluhlu lwababalisi okufanele bebhale imihloliso. Umnumzana Neva Nyawunzi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ugwalo lwe-secular lolu luthi uhulumende uza kuqula isilabhasi kunyanga ezimbalwa ezizayo njalo kungenzakala ukuthi umbalisi ongaphumelelanga kulezi zifundo alahlekelwe ngumsebenzi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ingcwethi kwezemfundo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi leli linyathelo elihle kodwa nxa uhulumende efuna ukuthi imfundo ithuthuke elizweni kufanele engezelele iholo lababalisi njalo ananzelele ukuthi balolwazi lolimi olukhulunywa ezigabeni abafundisa kuzo.
Kuhle mpela ngenxa yokuthi ama-subjects la yiwe azakupha abantu intuthuko. Le experience njengombalisi owachuchuthayo wawubona abanye abantu bangu-grade 1, 2, 3, 4, 5, 7 bengazi A plus A, bengazi 2 times 2 ukuthi ngubani, kodwa uzabona ukuthi ngu-teacher ku-science ku-primary bahle bafe, ku-mathematics ku-science ku-primary. Yikho-ke uzabona umntwana sesiya ku-form 1 ku-form 4 vele i-maths sefile uyabe ebulawe ku-primary. Amanye amazwe ama-teacher e-primary grade 1 balama degrees BA in education, master's in education. Labe secondary bangathi ba-specialize ekuhle kodwa yikho kwenza ukuthi amatitshara ashote awe-mathematics le-science ku-secondary. Yikho ke ngithi wonke umuntu engakabi ngu-teacher akaqale ase i-mathematics kwenzela ukuthi ebe lohlonzi lokufundisa. Umuntu abefuna ukufundisa esindebeleni naye azi ukukhuluma lokufundisa isindebeleni, efuna esiyafundisa kozwimba naye azi isishona ngifela lokhu amatitsha akemukele kuhle akuthathe leli phezulu kodwa bangayekela ngesikhathi esizayo kuzathiwa his way on coming traffic. Abalakho selithatha izikhundla wena sitshaywa i-BP usifa ngoba awuthathanga awuvukanga okwenza ekuseni isikhathi sekhona.
Kodwa kuqala kuyini okwakudingakala ukuthi umbalisi abe lakho njalo kungani babengakudingisisi lokho kunye?
Kwakuthiwa umuntu kabe ne-5 O level uyaya ku-Teachers Training College. Kodwa ngokwazi kwami i-mathematics eyivele i-mandatory yayivele ifuneka le-science le-English ngokuswelekala kwabantwana abale-science ne-math bagcina sebeyekethisa ngoba ama-colleges lama-principal kwakuizikolo zazizavalwa izakuthi hayi imntana enkazana i-math kayikwanisi i-science kayikwanisi sithi ke siya kwi-secondary ngale abantwana i-math sebezilahlile ama-science teachers sisemalutshwane ngoba abantu abaningi babengathandi ukuthi umntwana oyinkazana enze i-science le-math besenza ama-art.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa ingcwethi kwezemfundo njalo elilunga le MDCT ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Ikomiti yetale leparlamente ebona ngezempila kahle namhla iveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwentengo yegazi elithengiselwa isigulane ezibhedlela. Ikomiti le iveze lokhu emhlanganweni ewenze logatsha olugcina isiphala segazi olwe National Blood Transfusion Services etale leparlamente. Lanxa nje ugatsha lolu lusithi luthengisela isibhedlela igazi lelinge $135 isigubhu esidingwa isigulane esisodwa, isibhedlela zona zibikwa zithengisa leli gazi ngentengo ephezulu efika kubo $200. Iziphathamandla zalolu gatsha zitshele likomiti ukuthi azilalo ulwazi lokuthi kungani isibhedlela zikhuphula lintengo. Ngalokho zithe idale lingabiza isiphathamandla zesibhedlela zizochasisa. I-Blood Transfusion Services ithi ithole nzima ngokuswela imali okugcina kubangela ukuthi ingenelisi ukubuthanisa igazi ngendlela efaneleyo. Ithi imbangela enkulu ukuthi izibhedlela zikahulumende kazibhadali nxa ithe yazidengisela igazi. Njalo ithi okwamanje isibhedlela lezi zikweleda amadola edlula isigidi. Ukuze sizwe okunenge ntengo yegazi le sixoxele sikhulumeli salolu gatsha umnumzana Mfundo Ngwenya.
Ukulesuza kumele abantu banakekele ukuthi indlela elisizwa ngayo izinyosiso zakhona imigodlela ifakelwa kilo indleko zokugcina lokulondoloza izisebenzi zakhona. Othina ongena labanye baba balingani bami ngenkokheli zenhlanganiso izindleko zakhona zikhuphukile kungayisiki ukuthi ngithi mina intengo lowo yinhle okuya ngathi hathi ngizama ukukubika nje ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi into eziningi eziyizincediso zokushuza igazi lokulihlola lokulihlaziya lokulinika izigulane ezivelela ngaphandle kwelizwe kangakanani-ke indleko zakhona zikhona phana lazo entole ngani ikhuphukile kancane.
Bakhona abathi baba Ngwenya ugatsha lwenu kungani ilungathi umuntu engabuya ukuzopha igazi athi mzukwana la esedinga igazi likhona ukumtholela igazi kungelanhlawulo liyake likukhangele yini khonoko?
Lokho yinto ekhona ngoba wonke umuntu onikeza igazi kulo hlelo esinalo umntwana wesikolo anganikeza igazi kahlanu kulandelana engaphezi umnyaka wona lo waphinde ebewusenikezile funa kanye ngalowo mnyaka kasefuna igazi kuyaliphiwa mahhala. Kukanti-ke umuntu omdala nxa enganikeza igazi kathumi 10 times uyaliphiwa la igazi mahhala kungananhlawulo. Asitsho yona lowo wenikezayo kodwa sesisitsho lomdeni ubaba lomama abazala lowo muntu ukuthi wena umuntu othetheyo lo nkosikazi uyaphiwa la bantwana labo baphiwa mahhala igazi bengazange balifihlele balikhokhele lithi.
Umnumzana Mfundo Ngwenya isikhulumeli sogatsha olugcina isiphala segazi elizweni olwe National Blood Transfusion Services.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezilandule imbiko ephuma emaphephandabeni ethi amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa okusemthethweni ama-permits ngawasoze asayinwe lumnyaka nxa umuntu engaphendukanga ekhaya. Lanxa singenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zakwele South Africa, inhlanganiso ezibalisa ibandla le-MDCT lenhlanganiso yeZim Migrants International zithi imbiko ephumayo leyi kayiqondanga. lezinhlanganiso ziya ke zibe lemihlangano lohulumende wakule South Africa zikhulumisana ngodaba lwamapermits njalo emhlanganweni wokugcina owenziwa ngenyanga edluleyo kwavunyelwana ukuba lolu daba luzaphathwa ngemva kokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ekuqaleni kwayona le inyanga. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le MDCT kwele South Africa umnumzana Kwanele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engakutsho okwamanje ukuthi uyazi ukuthi ngaphambilini ungqongqoshe wezangaphandle unaledi pandi wayeshilo ukuthi just after ama elections yikho icabinet ezadingida ngodaba lolu ukuze babone ukuthi kwenziwa njani ngabantu beZimbabwe ukuthi amapermit eZimbabwe azavuselela kanjani.
Kanti pho sikubonayo emaphephandabeni kuthiwa khona hayi akusoze kwenzakale umuntu wonke sezabuyela ekhaya. Kuvela ngapho ngasitshela ukuthi like la kubona njalo lithini lini?
Well, thina siloke sikumelele official position ye kahulumende walapha eMzansi ngoba uhulumende weMzansi bethe nxa eqeda nje ukuthi ama-election enziwe i-cabinet yabo izahlala phansi ivumelane. Ngiyathemba ukuthi uhulumende we-South Africa ulidwa ngabantu abanomqondo oyeneleyo njalo bayazi uhlupho amaZimbabweni akade kulo. Yingekho-ke bacina benze bephe amaZimbabweni amapenisi la. Angithemba ukuthi bengathi nje ngokuvuka nje ekuseni babe selethi khona amapemithi abantu beZimbabwe abasawanikwa. Ngiyathemba ukuthi kulento enhle ephuma yeza kwenzakala.
Okokuthi nxa likhangele lina le imbiko esiyibonayo iphuma emaphephandabeni lingathini ngayo njengoba abanye bebesithi ivela ku-MDCT?
Well, angikwazi ngalokho yibe isikhulumeli se-MDC lapha. So angikwazi lokhu ukuthi kuyalo kuvela kubani ngoba yimi isikhulumeli se-MDC lapha, yimi uchairman we-MDC la. So-ke uminista sake saxoxa laye sometime. I don't think lokhu abakuthoyo kuyikho lokhu.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele South Africa.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukugugudeka komnotho sokubulele amabhizimusi abo kanti njalo bathi okubacobodisayo yimithelo yamabhizimusi efunwa ngamakhansili kungelani lokuthi akula nzuzo abayitholayo. Ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho ngoba uZulu engelayo imali yokusebenzisa okusuke kubangele ukuthi amabhizimusi lawo asadalale. Osomabhizimusi endaweni ezithiyeneyo zemaphandleni batshelela umsakazo ukuthi esikhathini esiningi bagcina belahla izinto ezifana lesinkwa kanye lotshwala obuphekwe ngendlela yesintu sobubolile ngoba kungelabantu abathengayo. Bathi okubadanisayo yikuthi bethi besadalala ngamabhizimusi abo benjalo amakhansili lawo ahlezi phezu kwabo ngemithelo ephezulu kakhulu. Umnotho welizwe obusuncibilikile phansi kukahulumende womanyano kodwa izinto ziqale njalo ukoma ngamandla kulandela ukunqoba kwebandla leZANU-PF kukhetho lwanyakenye. Unkosikazi Nhlanhla Phuthi ngomunye wabanini bhizimusi abaxoxele Studio 7. Unkosikazi Phuthi yena olesitolo le-bottle store ethiwa kunathwa kuthengwa ePlumtree komangubo uthi okwenzakalayo kubhizimusi lakhe ngokobonwa yingidi.
Ukubhadala ilayisensi kuyasisinda sibili ngoba uthole ukuthi kubiza $575. So thina ukuthi size siyitholelani imali kunzima ngoba eshophu ukuze ngithole imali yokuyabhadalela umntwana wesikolo kuyaye kufanele ngithengise inyanga yonke ukuze ngithole R120 ngibhadalele umntwana wesikolo oweprimary kungasiyo owesecondary. Owesecondary angeke ngimkwanise sibe nxa ngithengisa yasemakhaya emaphandleni. Ngingathi iZimbabwe sifile ngokuba asisela lwazi esingalwenza uncedo asilutholi ukuvota siyavota sibili kuhle kodwa siyadinga sisele ukuthi sisebele ngoba sisebunzimeni sonke isikhathi. Akula nto yethu ehambayo. Sele nzima sibi kakhulu bantu bakithi abamabhizinisi senze nalabo abathengi labo baswela imisebenzi ngoba izimbako ayisela imisebenzi.
I-license okhuluma ngayo e-500 i-license ye-bottle store, i-license ye-stolo kumbe kuhlangene.
I-license ye-bottle store kuphela. I-general dealer iyodwa i-390 but sikhalazile bayo yehlisa ngijana yaze yafika ku-200.
Akusiphe nje umzekeliso asithi esitolo ngelanga nxa uthe wathola imali ethe xaxa uyabe uthole malini kanye la ku bottle store uyabe uthole malini ngelanga
ku bottle store nxa kuthiwa ngithole cash umntwana ubuye 320 rand ku general dealer uyabe phethe i 30 rand ngelanga ukuze ngikwanise lana imali kunzima.
Unkosikazi Nhlanhla Phuthi ngomnini bhizimusi wakomangubo ePlumtree ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le komangubo. Kunjalo nje incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi ukutshabalala komnotho kutsho ukudlondlobala kobuyanga elizweni ikakhulu kuZulu wemaphandleni.
Awula mali eningi ekhona ku-economy yaseZimbabwe. Abantu abalayo imali eyokuthi bathenge izinto abangazifuna nangezinto ezingathi zingahambisa amabhizinisi. So nxa sikhangele emaphandleni laphana usitsho ukuthi nxa uyeuthi sile mali enilutshwana esikhilethayo kwi-economy yethu kuzatsho ukuthi ezangena kumabhizinisi asemaphandleni izaba inlutshwana futhi uwedlula leyo engena kumabhizinisi alapha emathawuni. Ukakhangela izizwa zabona ukuthi enye imali ebuyayo kumaphandleni ivela lapha emadolobheni nxa uyeukuthi abantwana lezinini zathumela izimali emaphandleni. Nxa kungelakho imali ethunyelweyo uzatsho ukuthi abantu bayebelamba, abantu bayebengelayo mali ukuthi bathenge izinto.
UZulu emaphandleni siyazi nguye obhekane lobuyanga obumangalisayo elizweni. Ukuchabalala komnotho ukutshoni kwezentuthuko emaphandleni.
Utsho ukuthi akusela intuthuko ezakwanisa ukuthi ibe khona. Adubana umphathi ntambo we-Ministry of Finance and Economic Development azame elinye icebo ngoba nxa kungela mali eyokuthi ingene emaphandleni ingene kwi-economy nxa i-economy ithabalala ngendlela ethabalala ngayo khathesi uzatsho ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi silungise imigwaqo, siyabe singakwanisa ukuthi sakhe izikolo, siyabe singakwanisa ukuthi sakhe ama-hospital, siyabe singakwanisa ukuthi siqhathe abantu ukuthi basebenze emsebenzini eminingi-ningi okumele yenzakale lapha emaphandleni. So kuzamisa intuthuko okwesikhatshana.
Umnumzana Masimba kuchera incwadi ecubungula ezenotho. Sixoxelaye esesigodlweni iHarare.
Ivandla leZANU-PF likhanya selipholise inhliziyo ngokwabela uZulu amashares amankampani emazweni kuhlelo lwe-indigenization njalo lokulwisana lamanye amazwe angentshonalanga. Kambe leli bandla seliguqula izenzo na? Intatheli izindaba ye-Studio 7 uKibs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Oyethula amazwi athobekileyo kakhulu nguChinamasa owathi ukudlelana lamazwe entshonalanga kuza kwenza ukuthi ilizwe lithuthuke kahle. Zikhona njalo iziphathamandla zikahulumende ezithi sokufikile isikhathi sokudlelana lamazwe entshonalanga njalo lokuqhuba uhlelo lwe-indigenization ngemfanelo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda wekolleji le-Huddersfield University eBhilitane uthi akumangalisi okwenziwa libandla leZANU-PF.
Ayivelisazi ukuthi kayikwazi ukukhokhela umkhonomi welizwe ngendlela eqondileyo. Ibimelela ukuthi kungabi khona elinye ibandla elizweni elithandwa ngamanye amazwe. Ngakho njengoba umnumzana uTsvangirai labo bithi bengasazwana ne-MDC ngani ngasaqinanga kangaka, mbona ngalokhu sokuphe iZANU ixetsha lokuthi izame ke ukukhombisana lamazwe aphecheya afana labo America labo Europe. angibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi izana kumbe isintshintshile kumbe singaba libandle lingcono kumbe sithi ubukhokheli buka president Mugabe sobusuke babangcono hayi uMugabe lokho ngumgabe nje
usibanda uthi ibandla lezana PF lifumbethe okunengi elingasoze likwenze okunjengohlelo lokwabela uZulu amashares amakampani emazweni
yenza lokhu ngoba vele yayingatshela abantu iqiniso nxa yona yayisibisilo hlelo lwe indigenization lwaluluhlelo nje lwalungiselelwe ukhetho njalo lwalungiselelwe ukuthi iMDC ingathola abantu abaningi abayivotelayo ukuthi hayi iMDC isebenzela phandle isebenzela phakathi nasebenzela abantu bezimbabwe angiboni lokhu kuyikuthi kuyinto engethusa kumbe engasimangalisa izanu ibiza kwenza njalo vele nxa sokube le xesha and ixesha sebelitholelwe lelo ukuthi kulokulwisana phakathi kwabakhokheli beMDC
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga wecollege leHertfordshire University uthi ibandlaleli selizama ukuguqula izenzo lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2018
izanu izimisele ukujengisela ukuthi ihlose ukuguquka yona njengenhlanganiso siyakulibala ukuthi kuma-elections laka-2018 azayo izanu iyabe ilama challenges ambalwa i-challenge yokuqala abaye belayo ukuthi kuyabe kule candidate entsha akufanele baye bebeyiyo abaye beyithengisa beyithengisela abantu ukuthi abantu bayamukele i-candidate le iyabe ingasomgabe ngoba iqiniso likhona ukuthi umgabe ngesilungu singathi is already one foot in the grave siyafuna kumbe kasifuni iqiniso likhona ukuthi useluphele indima yakhe useyihambile khona kuyana khona kodwa kusitshengisela ukuthi izani yakwazi ukuthi nxa isishiya ku-2018 ikhangela zonke izinto ezithembisa abantu ngo-2013 izulu lomhlaba kade bathembisa lona nxa ingakufezanga konke lokho ebathembise khona ngo-2018 izabilo yinye futhi i-challenge yokuthi abantu bayakuthi lasithembisa konke lokhu lehluleke ukuthi likufulufile
kodwa-ke uSibanda kavumelani laye
angikaze ngikholwe mina ukuthi izanu iyakicabanga ukuthi abantu abavotayo bayakhokhwa ukuthi bavotele izanu ngokwenzela izinto ezifana lazinezi ukuthi hayi sesenze kuhle sivotele ngibone ngani mina izanu isijwayele ukuthi nxa sokusiye kuvoteni abantu bayachaywa kusebenziswe ubudlongodlwanga into ezifana lazinezi so angibona ukuthi ngani izanu yenzela lokhu ukuthi mhlawumbe ilungiselela ukhetho luka-2018 kodwa ngibona njalo ukuthi kungabe kuyukuthi bazama-ke ukuthi njengoba ukhetho luka-2013 soludlulile hayi lokhu kade sikukhuluma ngokuthethisana labantu abasasebenzisa sisama ukuthi nje sisebenzele umkhonomi okwesikhathini esifihlane sizayo
umhlanga uthi ibandla leli selibonile njalo ukuthi uhlelo lwayo lokudlelana lamazwe empumalanga olelook east policy kalusebenzi ngemfanelo
izanu iyakunanzelela manje ngesimo esikhona somumo welizwe lo mumo wezomnotho ukuthi izinto azihambi kahle njalo singakulibali ukuthi izanu iqalisa yayisithi yona ilandele singathi phecelezi ngesilungu yi-look east policy i-look east policy yabo le yayisithi ukuthi babedila le babesenza ibhizinisi amabhizimusi lezomnotho lawo-china labo-india but basekunanzelela futhi ukuthi i-china labo-india bona benjalo bayenza futhi ezamabhizimusi lamazwe awe-west esingathi o-america o-britain nabanye
usibanda uphinde wathi amazwe entshonalanga alakho ukusebenza lebandla lezanu PF loba nje kungasoze kube lobudlelwano obujulileyo
kula ukukhulu kakhulu okuzenziwa ngamazwe aphetheya afana labo Europe le America ngemva kwalokhu ukukhuluma kwezano mbona ngani okuzayenzakala ukuthi lawa mazwe azaqhubeke sithi hayi kasibe lobudlelwano benza ukuthi silethe uncedo ebantwini njalo silethe njalo lezinye lamanye amankampani amakhulu afuna ukusebenza lapho alentshukuntshu enkulu kakhulu kodwa angiboni kusiba lezimali ezinkulu njalo kusiba nokudlelano kwezomkhonomi obukhulu ngesikhathi esincane esizayo
ngaphandle kokuzama ukudlelana lamanye amazwe ibandla lezanu PF kusobala ukuthi selibonile njalo ukuthi uZulu usecobekile enhliziyweni ngokwenzakala elizweni ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
kudaba lwethu olumqoka lamhlanje inhlanganiso ezilwela ilungelo labafuna ukusungula imisakazo yezabelo ama-community radio station ilandule imbiko kahulumende ethi lezi nhlanganiso azikho emthethweni okunengasikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare
unobhala wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko kanye lezokusakaza umnumzana George Charamba uthi inkokheli ezikula ma-wireless kazikho kusemthethweni njengoba kumele kube le nkokheli evelela ezabelweni Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZacras umnumzana Gift Mambipiri utshele intatheli izindaba namhla ukuba lokho okuthiwa ngumnumzana Jaramba bekungaba liqiniso ngabe sikuminyaka yabo 2003 hatshi khathesi. Kunje uMambipiri uthi inkokheli ezikulezinhlanganiso zigoqela ubukhokheli obumela zonke inhlangothi zezigaba okubalisa izinduna labosobhuku abafelokazi kanye lentandane. Unxusi abogatsha lolu okubalisa yena umnumzana Charamba ngokwakhe ukuba aze enhlanganisweni yakhe yeZacras azibonele isimo senkokheli yale misakazo esalindele ukuba itholiswe yamalayisensi azabavumela ukuba benelise ukusakaza elizweni njengemisakazo yezabelo. Wengeze ethi kumqoka ukuba itholiswe amalayisensi limisakazo yezabelo njengoba iza kube isezandleni zikaZulu kulezo zabelo okuzaphathisa ukuthini ingaze yavalwa njengalokho okwesatshwa nguhulumende. UZulu weHarare okhulumisana leStudio 7 yena unikeze imibono ehlukeneyo phezu kwalolu daba oluphezu kwenkulumo kamnumzana Charamba. Umnumzana Sibangani Ndlovu oyisakhamuzi laye eHarare uthi ubona ingane uhulumende ucatsha ngomunwe iqiniswe kuyikuba akafuni ukunikeza imisakazo amalayisensi.
Lokhu lawo ngamanga kuphela baphunga ukusitshela bona ngokwabo njengohulumende ukuthi kabafuni and kabasoze bakwanikeze amalayisensi lawo ama-radio ama-community radio stations. Lokhu sokusitsho ukuthi lapha vele eZimbabwe akusoze kube layo i-media freedom ngoba ama-stations angaba maningi kakhulu yona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF kasoze abe lamandla okukontrola ama-stations amaningi kakhulu. Ama-radio stations angaba maningi kuzaba lokukhuluma okuthiyeneyo ukuzayenza ukuthi uhulumende abe exposed.
UNdlovu uthi lokhu kuyimizamo kahulumende ukuvimbela ukwanda kwemisakazo elizweni njengalokho sekuthe kwenziwa kwamanye amazwe akunhlanganiso yeSADC asele misakazo yezabelo.
Ukututuka kwezemedia vele akusoze kube khona. Sizabe lokhu siqanjelwa amangala abantu abakuhulumende beyenza njengani sebefuna ukuphakamisa imedia bavule amathuba kuma-community radio stations bengayenzi lutho vele bekhuluma ama-statements awachine awa-controversial konke lokhu kuthengisa ukuthi kabakho serious le ndaba yokunikeza ama-license kuma-radio stations.
Emihlanganweni yokuzwa imicabango yabantu phezu kwesimo sokwethulwa kwemibiko eyenziwa ngabe Information and Media Panel of Inquiry IMPI ilizwe lonke sekuvele sobala ukuba uZulu uyakhalaza ngokungabi khona kwemisakazo yezabelo. Lokhu kuvele sobala komunye wale mihlangano owenzelwe kwenye indawo yamabhizimusi esigabeni seChinamora eGoromonzi lamhla lapho uZulu akhala ngobulutshwana bemisakazo lamaphephandaba. Umnumzana Bright Sanyika ongukhansela weShumba Village esigabeni sakoChinamora eGoromonzi utshele lomhlangano ukuba lokhu ngokunye usekubangele ukuba kube lokusilela kwendaba ezimqotho ezifinyelela kuZulu ngoba emalutshwana amaphephandaba imisakazo kanye labo mabonakude elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Live Talk lamhla sihlaziya udubo lokuqonga kwentengo yegazi eliphiwa izigulane elabehlelwe ingozi ezibhedlela.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi abangenzanga kuhle ezifundweni zabo sebezabanjwa ngamandla ukuthi bayefunda njalo.
Intengo yegazi eliphiwa izigulane ikhathaza idale lephalamende elibona ngezempilakahle.
Njalo ukugugudeka komnotho welizwe kuchiya abanini bizimusi emaphandleni bekusimo esibi.
Elingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami ngu-Chris Gande.
Lami owenu untungamile inkomo.